sesifika ngkhona ngale sabona ubaba othwa ngithi sekuthiza assistant inspector Moyo wafika wasivulela iphosta wathi hayi bantu benkosi ngilibizile lapha kodwa hayi kangilibizelanga ukuthi sizodlala ngilibizele ukuthi sizosebenza likhanya lina ngemande la organizer an unsanctioned procession lahamba linika abantu ama-flyers edorobheni kungekho emthethweni lingasitshelanga yikho-ke umthetho thina sesilibopha sesilinika i-charge i-charge yakhona ngeyokuthi lina lalihamba okungekho emthethweni njalo libuthanisa abantu okungekho emthethweni lina liyi-political organization ngase ngimbuza ukuthi kanti kungaphi kulotshwe ngaphi khonokho wase sithi kulotshwe kuphosa ngase sithi hhayi iphosa leyi ayisiyo esingayisebenzisa kathesi ngoba kule constitution entsha wase sithi yena hhayi thina kasikudingi lokho kwe-constitution entsha thina sisebenzisa ngalowo mthetho okhona i-act ngase sithi hawu i-constitution anithi ivele iyingqwele ye-act hhayi wakhanya esala sibiliyo
manje ngokubona kwakho umhlangano uzaqhubekela phambili na kumbe sekuyamele liqale liqedelane lamapholisa
bona bebethi aluba ngaka sibuyanga bebezavela bevale umhlangano kusho ukuthi bekuyinangubona kungokuyo kwekuyizinto njekade bezama ukudinga isizathu sokuthi basivalele umhlangano wethu ngoba umhlangano wabantu bawufuna umhlangano wabantu bayasebenza umhlangano uqhubekela phambili kasibuyele emuva lakho esesikwenza kathesi sesifuna ukuthi sitshengisele iZANU PF ukuthi singabantu abacabangayo nxa isithi singabantu ababuyele emuva hatshi bayazisomela thina kwemhlangano siqhubekela lawo phambili njalo amalungiselelo omhlangano asephambili kakhulu ngikhuluma nje kathesi ngisuka kathesi sengisiya komunye umhlangano ukuthi siyelungiselela